Okokuqala ngakusho baba ukuthi abanye bethu kudala salinda ukuthi umuntu ofana naye ubaba uthamisa engeza into efana naleyo. Sasimangala ukuthi yindaba engakwenzi khonokho ukuthi nxa yethu ukhokhela ibandla elifuna ukubusa ilizwe elincintisayo ezweni, yindaba engazake akhulume labebutho, akhulume namapholisa, akhulume labakwi-intelligence. Ebabonise lo mfanekiso wokuthi umbuso aza ngawo, akhuluma ngawo, uzoba njani. Ngoba phela abama-uniform, amapholisa, amasosha, labe-intelligence, abethuphi, akumelanga bebe le-party, akumelanga balandele ibandla, kumbe ngelibusayo, kumbe ngelingabusiyo. Ngakho amabandla wonke alemvumo okukhuluma labo, ababonise ukuthi ilizwe liyakuphi. Njenge-politician kumele ukuthi akakwenze futhi ukuthi akhulume labo abanye abakuzwana phakathi ukuthi hayi siyakwazi ukuthi lisejele ligade impisi liyehluleka ukwehla. Mhla siyathatha intambo sizalungisa kube nje, sizalungisa kube nje, njalo asoze silihlukumeze. Yipolitiki ke leyenzakale namhlanje.
Kodwa sesike sezwa iziphathamandla zebutho zifunga zisithi kunganqoba owebandla eliphikisayo kazi soze zikuhloniphe lokho, kazi soze zimsalute njengomongameli. Ngokunjalo amabutho ubona ewalalela ewalandela yini amazwi kaThamisa?
Yezinkulumo ze-fascism leziyana esisazizwa kakhulu zivela kuzanu PF, zibuya zivela kungqungquthela zamabutho lamapholisa labecuphi. Nxa ngikhuluma ngamabutho lapha ngikhuluma ngoluningi, ngikhuluma ngomhlambi abayibo abaluzwayo uhlupho abalubonayo uduko lwaseZimbabwe. Ngakho abasoze baphumela egcekeni bathaya izandla kumbe baphakamisa izandla bethi sikuzwile babuThamisa, bazohlala bethule benjalo besesabela imisebenzi yabo lempilo zabo. Kodwa bazwile, okuqakathekileyo yikuthi uphawulile, ukhulumile baba, yikho okubalulekileyo.
Wona amathuba kaThamisa kulolu khetho uwabona eminjani?
Amathuba ahlele khona njalo amathuba ahlele ngekho ngokhetho, kodwa ngokubona kwami ngibona ingani abakwenzanga okuningi okumele ukuthi ngabe bakwenzile ukulungiselela ukhetho. Kumele ukuthi ngaphandle kokuthi abantu baregister, kumele ukuthi ngabe balwile, belwela ama-reforms athile, belwela i-voters roll ethile, belwela i-delimitation ethile, belwela le mithetho ethile ukuthi kubuye i-SADC, kubuye i-AU, kubuye le-UN izomonitha ama-elections lawa abe free and fair. Ngoba laba abantu ngamagwelegwele siyakwazi, ngoba laba abantu ngamamenemene siyakwazi. Ngakho abakwenzanga okutsha obekuzakwenza ukuthi ama-elections lawa ahlukane namanye, yibo ubuhlungu embuzwayo.